Ngokubona kwami osokwenzakele ukuthi sebenanzelela ukuthi hayi linto abangeke bayibulala bangathatha konke abakuthethiyo bangaxotsha konke abakuxotshileyo banikane lezimali ezaziphuza ukuthi zibe ngezebandla likaNelson Chamisa kodwa abangasoze bekukwanise yikuthi bebulale umcabango lombono wokuthi hayi iZimbabwe ifuna inguquko lokho kabasoze bakukwanisa soke ngalesi sikhathi ukukhanya ngani lokho bangabe sebekunazo
siyabona ukubana kule mbiko ekhomba ukubana ukhetho lungenziwa ngomnyaka ozayo kungakho liqiniso yini lokho
lokho ukuba liqiniso gani uyabona kusukusela izolo bembhala mina ku Twitter handle yami ngisithi khona sokusobala ukuthi izeka so independent commission yicommission ebuswayo idonswa ngamakhala libandla lezanu PF lokho sikukhulume ngoba bese sikwazi ukuthi khona sokule pepha eselibhoda ngaphakathina kwezek lumbiko okhuluma ngawo kasombiko okhutshwe ebantwini kwathiwa bhadla kawubuye kupublic yizek ngumbiko esuphiwa ngabantu abaphakathina kwezek labo abangasela ethando lalokhu okwenzakala kuleli lizwe so yibo abasiphile ukuthi hayi khathesi nanku sokukhanya ngani sokulokunyakazela sokuthiwa khona kasilungiselele ama-elections next year bona kusiya ngabo lumbiko ungafuzanga siwuthole masinya bekungumbiko okade ufuza ukuthi usithathe by surprise ngo-February umnangagwa esefaka i-proclamation esesitsho-ke ilanga lokuthi ama-elections ayakuba ngelanga elingaka ngoba bona vele basebenza bendawonye lezanu PF akula sizathu so esenza ukuthi ama-elections engabi khona eZimbabwe kusukusela last year kanti amazwe wonke e-Southern Africa asigombolozeleyo sibabonile besenza ama-elections i-COVID yona leyo ikhona so i-COVID bekuyindlela yokucatsha njengomunwe ngoba sibabonile abezanu ama-politbureau ama-central committee bebelokhu behlangana kusukusela last year akula lutho okade lungehlula ukuthi khona ama-elections abe khona okuyikho nje okade kusehlulisa ama-election yikwesaba umnumzane uNelson Chamisa ngoba bakwazi ukuthi iningi labantu baseZimbabwe ngalesi sikhathi sebedakakile ngezanu PF lomnangagwa akabasafuni lakuyibona akulani ukuthi lisotha akulani ukuthi lipolisa kulani ukuthi li-CIO bonke abantu kathesi sebebonile ukuthi hayi izanu ayisisi ndawo iyasibulala so yikho akade bekwesaba ukuthi ama-elections ayakuba khona next year liqiniso ayakuba khona next year kodwa thina into esizibuza yona kuphela ukuthi kanti ngani bewafaka khatshana kangaka indawo bengawafakelanga eduze besabani ukuwafakela eduze khonapha baze bawafaka khatshana kangaka ngo-April kutheni phakathi lapho kwesabisayo ingani nasi South Africa iqeda ama-election ngemva kwayizolo yikuyini okuyikho okwenza ukuthi befaka ngale kutho ukuthi kukhona abakuvumeleneyo lezanu PF.